Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe akhankasela ukhetho ngesikhathi sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe.
Siyabonga dadewethu, siyabonga abalaleli besilo umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha ke siyo introducer khona icandidate yethu yebubi kuzenzele kumele umphakathi.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigxile kobulawayo zimanyene namhla zahlanganisa abantu eCountry Park lapho ebezi bakhuthaza ukuthi bayevota ngelanga lokhetho.
Ngizimisele ukuvota and iregistration slip yami nginayo. Sengibona nje ilanga lokuvota selingiphuzele ukuthi sivote. I-get out and vote isikhuthazile ukuthi le-Country Park lapha ukuthi siyowafinyela sivote njani.
Sizakuzwa eziphathelane labesifazana kanye leziphathelane lasemaphandleni wona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhankasela ukhetho aseqinisile imizamo yokukhankasela ukhetho ngesikhathi sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe.
Makhomdenga! Ari mabiri!
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance, uMnumzana Thendai Phithi, uthi umanyano lo uzamemezela impumela yokhetho ngemva kokuthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission yenze lokhu ngoba bayakwazi ukuthi iZEC iza kuba madolonzima ukumemezela impumelo yalolu khetho njengenjayelo. UMnumzana Phithi ubekhuluma labalandeli bomanyano we-MDC Alliance eSaguva Stadium eMutare lamuhla, lapho agcizelele khona ukuthi kusobala ukuthi libandla lakhe elizanqoba kulolu khetho. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa laye ugcizelele ukuthi ibandla lakhe alisoze livume ukuqelibezelwa kukhetho njalo nguye ngokwakhe ozakhokhela abatsha ekuphikiseni lokhu. Uphinde wachasisela abalandeli bakhe inhlelo azaziqhuba ezokuthuthukisa ezemfundo, ezomnotho lokunye. Ngakwelinye icele, uMongameli Mnangagwa namhla uthembise abokholo lwesipostoli enkonzweni yeJohane Marange Apostolic Church eMafararikwa eManikaland ukuthi uzathuthukisa inhlelo zabo zokulima. UMongameli Mnangagwa obegqoke izembatho ezimhlophe zaleli bandla uphinde wabala amavesi ambalwa eBhayibhelini njalo inkokheli yaleli bandla yathi kusobala ukuthi nguye ozaba ngumongameli ngemva kokhetho oluzayo. Ngakwelinye icele, umsekeli kamongameli Emerson Mnangagwa kuhulumende lakubandla leZANU PF uMnumzana Constantino Chiwenga lamhla uqhube umhlangano we-rally elokitshini elidala eMbarwe eHarare lapho athe uhulumende uzadiliza izindlu kulindawo akhe ezintsha eziqinileyo okwenzela ukuthi abantu behlale kuhle. Uphinde wagcizelela amazwi akhe okuthi abantu bengabhadali imithelo kukhansili ngoba ingaqhubi kuhle umsebenzi. UMnumzana Chiwenga wengezelele wathi uhulumende nguye oselungisa imigwaqo ngoba ikhansili isehluleka. Ngakwelinye icele, omunye umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ube lomkhankaso we-roadshow edolobheni lakobulawayo lapho abhodabhode khona echasisela abantu ngenjongo yebandla lakhe. Asizweni ke ukuthi ibandla leMthwakazi Republic Party lona belisenzani namuhla kungxoxo esiqhube lomkhokheli walo uMnumzana Mqondisi Moyo.
Siyabonga dadewethu, siyabonga abalaleli besilo umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha ke siyo introducer khona icandidate yethu yebubi kuzenzele kumele kumphakathi. uhambe kuhle kakhulu abantu bebezile njalo ubeqoqele amajaha asakhulayo adlala ibhola umdlalo webhola lapho okade kudlala khona amaqembu angafika khona amane njalo abadala abajabule kakhulu besibona njengebandla sikhuluma ngezinto ezibahluphayo okweminyaka engu-38 umbuzo omkhulu abasibuze wona ukuthi kathi sasivele singaphi bephakathi kwenkangala leyi asebenzeliswe kiyo ngamabandla anjengezandla ze-MTC sana kumede ukhankasela ukuba lilunga lephalamende ebuka constituency abadala bajabule kakhulu baze baveza ukuthi uClifford lo Sibanda akade khona emelezano bebembona esethutha ebadaleni bafike babuze ukuthi selibona nyabadala kungela development abenzela yona.
Ye, elingathi yikho kukhathazayo kakhulu kulesi sigaba kuyini elifuna ukuthi ilunga
lelilungise wethu ukuthi indawo le yebubi inothe kakhulu ngezenjwayo phansi esingathina ligolide kodwa kumangalisa abadala ukuthi abalama license okugebha igolide wonke bavele emashonaland iningi nabo abasebenza khona ukugebha imigodi bavela khona le mashonaland abantu bangapha abalawo ama license okuthola ama mines kanti labantu ababo abasebenzi emgodini yangkhona sokwala lasemahofisini kahulumende baveze futhi lokukhathazeka ngezikolo zonke ezikhona kweli constituency ikakhulu kumfundo yaphansi eprimary lapho kufundiswa khona othitha besishoneni.
Bamamukele njani uNkosazana Gumede khona ngapha?
Abantu bamamukele ngenjabulo enkulu baze bathi ukuthi njengoba seliqalile ukufika kithi siyalinika usekelo lonke kasikhangelelanga ukuthi lani singalisupporta kumbe singalivotela lisibalekele njengalawa amanye amabandla abesiwavotela lize liwabone ngomnyaka wesi-5 olandelayo sebezocela ukuvotelwa futhi.
Ezigabeni zonke elihamba kuzo liyamukelwa ngokunjalo yini?
Siyamukelwa ngenjabulo enkulu kakhulu abantu besibuza ukuthi kade vele sasingathi loba nje indawo eziningi uthola ukuthi abantu baye bethuselwe iZANU-PF kakhulu isebenzisa osobhuku betshelwa ukuthi abazavotela ibandla lethu kumbe abazakhanya bebonakala befuna ukusekela ibandla lethu bazaqotshwa ezigabeni kodwa ngaphandle kwalokho abantu bakithi bayasinika usekelo njalo bayasithembisa ukuthi hayi bakhathele ngeZANU-PF lamabandla anjengabo-MDC. Come 30 July, they will vote for ibandla labantu iMthwakazi Republic Party.
Lo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigxile kobulawayo zimanyene namhla zahlanganisa abantu emavinkilini emasimini shopping center eCountry Park ukuthi bezozithokozisa ngasikhathi sinye bekhuthazwa ukuthi bephume ngobuningi babo bayevota ngelanga lokhetho. Intathe zindaba yethu bathabile Masuku obekulo umbuthano usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu oemthonjeni Women's Forum uthi umuntu wonke ulelungelo lokuphuma ayevota njalo ivoti yakhe ibe yimfihlo.
Sikhuthaza njalo ukuthi bonke abantu abazukuzovota bazovota ngokuthula, kungabi lo muntu obangumsindo, kungabi lobudlwangudlwangu, kodwa sivote ngokuthula.
Ilunga leZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Asa Dube ukhuthaze abantu ukuthi bengalibali bevakatshele kwezinye indawo ngelanga lokuvota.
Masephakathi umuntu elandele kwathi iveke ufunayo.
Omunye wabahlali beCountry Park uMnumzana Ashton Mhlanga uthi kulabontanga abaningi abaphathekayo kulolu khetho okukhomba ukuthi abatsha labo baphakeme.
Ngakuthanda ukutsho ukuthi i-COVID program leyi iyamukeleke kakhulu e-County Park. Sitsho njalo yilo bufakazi ukuthi bake babuya futhi I think it was sometime yamukela kakhulu and I think yaregister more than abantu abaregistered during that program were more than 3,000 from e-County Park khonapha e-terminus to be specific. What I'd like to say ungaphuma ngakho ngama-candidates ukuthi ama-candidates abekhadi bake abe maningi kakhulu kodwa enjalo emaningi into engiyithabeleyo ukuthi phakathi kwamakhandidisi lawa abekhona kube labontanga njengoba sike sananzelela kube lo hlelo lwe-hashtag generational consensus. I think abantu abatsha ontanga bayisumekele kakhulu.
UNkosikazi Sikhulilo Sithole uthi yena uzimisele ukuvota njalo ilanga leli selimphuzele uthi lolu hlelo lumkhuthaze kakhulu.
izimisele ukuvota and iregistration slip yami nayo. Sengibona nje ilanga lokuvota selimphuzele ukuthi sivote. Get out and vote. Isikhuthazile sithi le county park lapha ukuthi siyokwazi ukuthi sivote njani. So njengelunga elimele omama, hayi sijabule kakhulu sibili. And hayi sekusiphuzele nebusuku lokuthi sivote. Kakapeti.
Bekulabantu abaningi kulumbuthano abagoqela abatsha kanye labadala abakade bekhanya bejabule ukubona abahlabeleli labanye bebukisa ubugabazi babo. Lolu hlelo aluqali ukuqhutshwa lapha eCowdrey Park njalo ekusungulweni kwalo lwaluhlose ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Abaphathekayo kukhetho bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo banikwe ithuba lokuthi besayine isinqumo sokuphatheka kulo ngokuthula esithi I pledge to vote in peace. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
gukama
izakhamizi zeGwanda zithi uhulumende sokumele avule amagagasi ukuze kusungulwe imisakazo yezigaba eyama community radio stations ukwenzela ukuthi imbiko ihambe lula njalo masinyane. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni zilalela imisakazo yaphetheya ngoba amagagasi aweZBC engabambe endaweni eziningi ezibalisa eGwanda kanye leBedbridge. Lokho sekudale ukuthi izakhamizi zikhalele imisakazo yezigaba ukuze zingasaleli emva ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho. Bekhuluma emhlanganweni obugoqwe inhlanganiso ebona ngokusungulwa kwemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, okhutshelwe eGui ngomgqibelo odlulileyo, iningi lithi lumelele ngamehlo abomvu umsakazo wentepe Community Radio Station osamelele imvume yokusakaza kuhulumende. Unkosazana Esther Mashamba ozisebenzayo uthi ngaphandle kwezindaba umsakazo lo ulakho ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Njengomama nikhangelele inhlelo ezokuthuthuka, sithuthukiswa sincediswa iRadio Community ukuadvertiser izinto zethu esizithengisayo kumanye amaproject. Ngenza ama-dialogues kunzima ukuthi ngisebenze kwesinye isikhathi amafoni abe engelamlilo, ngiswele lokuthi ngingabamba njani, but nxa kulo msakazo sisebenzisa amagagazi kukhulula.
Loba nje iNtepe Community Radio Station sile minyaka yafaka isicelo sokusakaza uhulumende kakaphenduli osekudala ukuthi basakaze ngezinye indlela. Ucho uchalimana walumsakazo umnumzana Kenneth Magwala.
Kodwa siya communicate izo zonke bayabona tepe inews ziyaphuma kuma WhatsApp sibathela lapha kwenzakaleni ngonke ungaba lomonakalo siyawubona kuNtepe Community. Enasikho kuma WhatsApp la njengabantu abangaka broadcast. Abantu sebefunda ku broadcast yalapha bathi bavuna license lokuntu kuma WhatsApp abakuzwisisi. Bafuna sibe lomthina e broadcaster sibe zakhuluma into zonke ezenzakala kuyona lindawo.
Amazwi akhagcizelelwe ngusobhuku ebhalula umnumzana Leonard Spanda othi bawumelele umsakazo wesigaba sabo.
Hayi siyikhangelele siyayifuna, izasiphathisa ngokuba sisiyakhuluma lokho kuyabe kusihlupho kunjengokuthi esigabeni siyatshontshelwa kuthiwa abantu barechwa siyeripota khona ngalo ukuthi kuphume emsakazweni.
Umnumzana Michael Mpondo uthi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe ubulokwesaba ukuvula amagagasi ngoba efuna ukubusa ngokuncindezela.
Umbuso lo okade ukhona nxa ngithi ngiyakhangela ngiyabona ukuthi bebelokwesabela ukubana ama-radio stations la mhlawumbe angaba khona, mhlawumbe azabe esevula abantu amakhanda ngendlela okubuswa ngayo okuzakwenza ukuthi khona bangabe sasibusa ngendlela akade befuna ukusibusa ngayo.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZACRAS umnumzana Gudzai Kwangwara uthi balethemba lokuthi uhulumende khona uzavula amagagasi kube nemisakazo eminingi ngoba ibalulekile ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho.
Siyabona njalo ukuthi abantu bayakhululeka ukukhuluma izinto azifunayo, njalo siyakhangele ukuthi njengoba sikhala ngokuthi amagagasi avulwe phela ubaba umnankagwanga enkulumende yakhe bazakhangela indaba naleyo ngoba iqakathekile kakhulu ma sikhuluma ngokuthi inkhetho ibe inkhetho e-right lana ekuthi abantu bakhululekile ukusikhulumela ukusho ukuthi bafuna ukubuswa ngubani.
Ngaphandle kokuswelakala kwamagagasi emsakazo, amagagasi abomakhalelekhukhwini kawabambe endaweni ezimbalwa okudala ukuthi basebenzise amagagasi akwamanye amazwe abalisayele eBotswana lele-South Africa. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGuyu, ngingu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhla siqhubekela phambili ngokuxoxa labesifazana abazancedisa kukhetho. Silong, Nkosikazi Debra Mukasa.
Ndichona njani Zulu kaNdaba, igama lami nguDebra Mukasa. Ncedisa ukuthi ngingene ngibe ngu-MP weMagogo constituency under ibandla le-Build Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngubaba uDr. Noah Manika.
Ubone ngani abantu ibandla lakho bayalazi kakhulu njalo lingaba losekelo okungabangela ukuthi lawe uvotele?
MDC lezanu yekati ngamasongozi kobulawayo, kodwa nxa sinanzelela kukwenokuhlukuluzela okuthize amabandla lawa engathi achithekana ngathi ayalwa, so abantu bakhona sebengathi balahleka ukuthi nguphi vele abangagcina bemvotela. So thina sizongenisa ethu inhlanganiso le-Build Zimbabwe okuthiwa yibiza, bakhanya abantu belithakazelela kakhulu ukuthi at least sokulenye iphathi entsha engela gazi phakathi, engela kula, engela dlame. So basebeyikhanya beyithakazelela.
Ye, eMagwegwe uhlala khona yini njalo kuyini ofuna ukuthi uncede abantu ngakho?
Ye, eMagwegwe ngihlala khona, ngilendlu khona ngale engayithenga ngo-2001 ngithenga ngingedwa ngihlezi khona esiletini ngiku-ward 29, like singakhangela kuma-CDF lawa aphumayo bekungacacanga ukuthi kati kusuka ngaphi kusiya ngaphi. So ngikho lami ngasengicabanga ukuthi kati ngingangena njengomuntu vele ojayele ukukhulumela kumbe nojayele olelise libanzi ngabantu ingathi ngesilungu olephashini labantu.
Usuke waba lemhlangano yini njalo abantu bayakulalela? Sinanzelela ukuthi uvele ubusebenza kulokho kokuthengisa impahla i-vending, njalo usebenza lezinye inhlanganiso.
Iphathi yethu sesencinyane ukuthi si-afford ukwenza ama-rally, but ngamaqembu bensiba lesikhathi sokuthi ngihlangane labo mama, ngihlangane ama-youth, sihlanganela nezindlini nje siqoqisana sibonisana ngezinhlupho ezithize. Futhi njengobana mina ngingumuntu emvele ngizosebenza ngaphandle, bensiba lethuba eliningi lokuthi ngihlanganelane labantu siqoqisane ngezinswelo nabakufisayo ukuthi kungaba khona. Nginanzelela ukuthi vele kulabantu abadala asebenabazukulu lesizukulwane abasigcinayo kodwa bengenelisi, kube sokusiba lama-youth ontanga laba abafundayo beqeda izikolo, sile Magogo Secondary laphana ebafundisayo becine ku-form 4 then bese beswela ukuthi baqhubeka besiya ngaphi. Ama-less able ngokugogeka labo futhi banenhlupho zababade abalazo abazikhangelela abayehluleka ivini lokuthi beziqondise ngaphi, kuyukuthi ngoba ubukhokhelo obukhona ibukhokheli lobani obungathi bucajile. Kumagogo constituency ngizaba umkhokheli oqotho, umkhokheli osaba uNkulunkulu, umkhokheli ozafuna ukuthi ehlanganelane labantu esikutho ngesilungu ukuthi engagement, isigaba esiphathisiphethayo ukuthi nxa sisiba nemhlangano bebe khona kube yibo abakhulumayo izinto zapha ama agendas abo abalawo kulale uthe community based programs ukuthi bona i-community ngokwayo yona imagwego yona ngokwayo kumele iphume lezinto zayo abazifunayo zeinterest esizifaka kubudget sibone ukuthi siqala kukuphi okunye okuqakathekileyo silandele sisiya ngokuya ngokuya. Imagwego inde kakhulu kule lobhengula west kube sobuya le west magwegwe kube sobuya le magwegwe old le north kube sobuya yona imagwegwe north i-locals yamaflats leyane terminus. Sinanzelela ukuthi kule one police station eyisebenzayo umuntu engaziwelwa luhlupho phakathi kobusuku leqanye leclinic lakho futhi kunenge vele izinhlelo eziningi esizathi sizikhanyelisise. Ngicela ivoti yemagwegwe inanzelele imvotele njengokuba futhi ngingumama umama umuzi olomama ngumuzi omuhle ezikompeti to laba abanye ade sibakhethe.
Lowo ngunkosikazi Debra Mkasa oncintisa kukhetho lobudinga ozamela imagwegwe edalela ephalamende ekubandla le-Build Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Noah Manyika. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Kande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lapho axoxa khona lo mnumzana Love Momoyo owayeyisiphatha amandla se-MDCT kodwa osebumbe elakhe ibandla.
Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga. Ibizo lenhlanganiso yethu kuthiwa United Movement for Devolution UMD safaka abantu abamele idalele parliamente abalichumi lasicami nembili sazofaka abalichumi lanhlanu labo kuyibo abamele idalele le council.
Injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Kimi injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokuchiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku central government khona le dorobheni le Harare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo. Okwesibili abantu kumele bebe lamandla ukuthi imithethwanyana nje thize bebe lamandla ukuthi besifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo. Sikhangele njalo ngodaba lolomhluphileyo udaba lokuncindezelwa kwemihlobo labanye abantu bencindezelwa imhlobo lo okuyiwo omnengi kulele lilizwe. Kungabe kusezifundweni, kungabe kuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo lemandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko, kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokusebenza, kungabe ngezamabhizinisi, isalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngaso. Thina njengenhlanganiso sithi kasifuni incindezelo. Abantu beZimbabwe kusisekelo sombuso bayalingana, asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana.
Lila malunga amaningi na njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na?
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa. Kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke. Kodwa kakutsho ukuthi libandla lemandebeleni kuphela, libandla leZimbabwe, libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kwelemandebeleni. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi amandla ayebantwini ayintuthuko, lamandla okuchiyana kwawo, sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland sike sabo lamadalimana khona ngale umtshato wa Diamond sabo lamaye amadalimana akade khona eMarange lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amaDiamond laka abancedi ngalutho. So into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma kwehlisa sisamandla ebantwini lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele kasilohluphele eMandebeleni.
Manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani?
Okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke, yikho-ke lokhu kuya ngesifiso salowo umlandeli ongumlandeli we-UMD ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani, kasincintisi kumongameli welizwe. Yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngono izifiso zethu njengebandla le-UMD.
Kulezinye inhlanganiso esigabeni seMandebeleni ezilenjongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo, liyasebenzelana labo na?
Ya, siyasebenza ndawonye, siyahlala le mhlangano siyanguya kwezikhathi lamabandla atshiyeneyo ale nkulumo efanana le yethu. Kodwa esingabe sehlukene kikho ngamaqhinga wokuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sethu singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga ithuba leli enditholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli. Engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obexoxa lomnumzana Lovemo Moyo. Ngomidlalo yamazwe omhlaba esaqhubeka eRussia, ele England linqotshiwe lamuhla 2-0 ngele Belgium, njalo kusasa ele France lidibana lele Croatia. Kelvin esithi ubulawayo selethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha ngomsakazo weStudio 7 ngesikhangele ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe aqinisa imikhankaso yawo ngesikhathi sokusela amaviki amabili kuphela ukuthi kube lokhetho. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.